ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhla ka 10 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Ende lokuthi abantu abamakethi bephenduka kuyinto enhle, but umbuzo ukuthi kwenziwa jenini kumbeni ngoba iningi labantu laba ngamafamazi esawarisekayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani.
Uhulumende weleSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwelizwe phansi kohlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza abantu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso le ithi amapholisa lamasotsha ahamba engenela abantu emayadini abo ebahlukuluza ngendlela ezijiyeneyo. Linhlanganiso ithi njalo abomthetho laba bazichaya indiva iziqondiso zokuzehlukanisa i-social distancing ngesilungu okwenza kube lengozi yokuthi bangathelela abantu igcikwane leli. Inyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights liza ngesikhathi inkundla yesite ibika ukubana kulowesilisa ofileyo kobulawayo ngemva kokuchaywa ngamapholisa isithi uphumeleni phandle. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze izolo ukuthi amapholisa lamasotsha azaqinisa isandla sawo ukuze abantu bahlale ezindlini kulandelwa umthetho wokuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu. Uhulumende uthi kulabantu abalichumi lanye asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus njalo abathathu yibo asebetshonile. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bengaba baningi abantu asebefile ukwedlula inani elikhulunywa nguhulumende.
Okuluhlupho ukuthi ilizwe lethu yonke into eyenzakalayo iyenzakala ndiva, ngoba thina into yethu yonke into leyane ngani zimbanje ukuthi kuboniswane obala njengamanye amazwe ukuthi bantu sesilohlupho lunje kasenzweni so kawusoze kubone. So uzathola ukuthi bayakutshela ama-figures ethu alo abantu asebe-test positive. Kungani? Ngoba kulutshwane abantu osokwenziwe ukutest, njalo la-awareness inilutshwane eyenzakele emaphandleni ngengakhangela indawo eziningi-ningi abantu vele bazihambela nje ifakulanto loluhlupho yona leyinto yokuthi i-lockdown. Abantu emakhaya bayithatha njengento emadorobheni, balutshwane emakhaya bakuthatha serious ngoba akuzange kwafikiswa ngendlela le yiyo bachasiselwa ingozi ye-corona. So mbona ngazathi njengelizwe besikuthatha njengemfa ye-next door. Yikubone ilizwe letelidubekayo lisithi lizancedisa iChina, kodwa uzibuze wethu ukuthi uMonica ukuthatha ngapi. So mbona ngazathi konke khona kuya kutshengisa ukuthini ilizwe lethu lilohlupho olunjani. Njalo yonke into yona leyi isenzakala, akukho uhulumende wethu esingathi usekwenzile ebantwini bakobulawayo. Ayenziwa ama-test vele esenziwa ama-test umuntu loyibhubha ilanga elilandelayo. Uminisitri July Moyo wathi ukuthi umuntu engaze banje ukuba positive uthathe siwe khona leso sibili. So into yethu yonke ilosizi, abantu bazaphela ngoba akukho kukhona.
Abantu kabakunanzeleli yini ukuthi bazifaka engozini ngokuphuma besiyadinga impupho lokuya emikambo esivuliwe?
Abantu akukho abangakwenza baba ngokungakhangela into leyi. I-announcement ye-lockdown yenzwa kungolesihlanu. EZimbabwe ungenza into ngolesihlanu ntambama, it means ukuthi we've got a half a day nge-Saturday e-business. Sunday as your business day. Monday so we lockdown. So i-lockdown le iyenzakala umise isiyenzakala ngaleyo ndlela. Iyenzakala abantu i-business days ingasekho bengalamali. So abantu eZimbabwe vele impupho ibisi into ehlupha indlala ibhahile la. Njalo ithi bhahile njalo wonke umuntu ololutho longalalutho ngoba sokukonjani sokukondoda zibonile. Abanye bathatha izinto laba balamandla bezihambisa ku-black market. So abantu i-lockdown le iyenzakala abantu bengalampuphu, bengalachukela, bengalamafutha. La namhlanje ungahamba emagrosa khonoko kunzima ukuthi kuthole and izinto ukuthi uma abantu sebetshona besendlini abantu sebesidla kakhulu ngoba akusela movement. So mbona ngazathi vele konke khonoko ama-efforts wonke lawa awancedi ngalutho and lokuthi abantu abamakethi bephenduka kuyinto enhle but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi laba to lava ngama farmers esawa resekayo so kabe so affect our political constituents. So into lohlupho ukuthi into zethu zonke zithide to politics.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ikhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni semandebeleni ebheju likaZulu ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekwabulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni besenqabela abachayeli bezimota kanye labantu abahamba-hamba mahlayana ukwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi beqhubeke ngokuhlala ezindlini njalo bengathintani mahlayana. Lokhu kwenzakala umanyano we-United Nations ubika ukuthi kungaba lomonakalo omkhulu eZimbabwe le-South Sudan amazwe la engahlaselwa ngumkhuhlane we-coronavirus ngenxa yomnotho welizwe ophansi emazweni omabili. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule oqala ngokusipha umbono wakhe ngokwethulwe yi-United Nations.
Thina njengeqembu le-Economic Freedom Fighters eZimbabwe siyavumelana lokubona kwe-United Nations, umbono we-United Nations ngoba iZimbabwe ilizwe eliphakathi kwesimo esibi esomnotho. Abantu baswela ukudla, indlala ikhona kakhulu. Silabantu abakuhulumende abasebenzela imuli zabo, bengabantu abangathathi umsebenzi wokusebenzela abantu bewenze umsebenzi wabo wakuqala abazinikela wona. Ngokunjalo abantu beZimbabwe bakubanga elibi kakhulu ngoba izibhedlela zeZimbabwe azisasebenzi ngokugcweleyo, eziningi zakhona sezikohlokile, eziningi zakhona azila mithi, eziningi zakhona azila michina eqakathekileyo. Izibhedlela ziyingozi zona ngokwazo. Yikho umkhuhlane lo nxa ungachaya kakhulu eZimbabwe ungathintitha abantu kakhulu sibili kakhulu. Yinto leyo esikhangeleyo kakhulu thina singabeqembule EFF sisilwa khumbuza uhulumende njalo nje. Sisithi uhulumende kumele afake imali eningi ukuze alungise izibhedlela. Lokhu ukuthi uhulumende agoqe izandla acele abantu ukuthi bayenze uhulumende yena kungayisho uye okhokhela abantu kungeza abantu bamabhizinisi kungeza abantu ababuya bezonika uhulumende uncedo. Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani, kuyafanana lase South Sudan. Kodwa South Sudan ke bona bebe yilizwe elingathi lingachayeka lalo kakhulu kufanana nale Zimbabwe ngoba kade besempini esikhathi esinengi. Yikho ilizwe lisazama ukuthi libuye libumbane kodwa ke akulaz izinto eziningi izinjenge infrastructure singawukuthi city infrastructure le South Sudan kina eZimbabwe sibe si ngazathi singcono kodwa ke uhulumende wethu uyahluleka njalo kuqhakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo wecoronavirus hathi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo labangane beziphathamandla zikahulumende bethola izibedlela ezingcono izibedlela ezilemithi lokhu siyalwa ngakho thina singama-economic freedom fighters sithi hathi asiyo into okumele yenzeke eZimbabwe leyo
manje kuyini uhulumende nde angakwenza ngaphandle kokukhuthaza nje ukuthi abantu bahlale ezindlini.
Njalo kuqhakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo wecoronavirus. Hathi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo. Amapolisa okuyiwo okumele ebe yiwo aqhuba umthetho abe yiwo atshengisa abantu indlela eqondileyo yokulandela umthetho kodwa yipo abahamba besiyafaka abantu ezimoteni begcwale ezimoteni bebathwala bebahambisa emapolice station bengakakathekisi lokhu esikubiza sisithi social distancing kuyasikhathaza kakhulu thina njengeqembu le-economic freedom fighters nxa amanzi engekho emalokitshini kungaba njani ukuthi uhulumende asebenzise amasotsha eZimbabwe alama equipment amaningi bengathatha lezi mbizi ezinkulu ezamanzi amadramu amakhulu amanzi befaka emalokitshini amalokitshi ebe le ndawo lapho azihamba khona ethola amanzi ahlanzekileyo kumbe uhulumende njalo engayenelisa ukuthi afake imali eningi kube lezisebenzi eziningi ezizolungisa udaba lwamanzi ukuze abantu bahlale belamanzi ahlanzekileyo bathole amanzi ahlanzekileyo lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benelise ukubana bagezele izandla abantu benelise ukuthi bevikele balwisele
lo-ke ngumnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Uhulumende wele South Africa usengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe emizameni yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele abantu abalichumi lasiyagalombili kulelo lizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule lelinyathelo izolo ecela uZulu ukuthi alandele izinqumo lezi lanqazi buhlungu. Kodwa kuqakathekile ukuthi kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eyeZimbabweans living in South Africa umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Indlela igcikwane lele limemetheka ngakhona lapho sokufike khona phezu kwa 1800 ngoba wathi ekhuluma umongameli ngamaviki amabili adlulileyo bokulabantu abangu 61 abebelalo leli gcikwane kungekho obesedlulile emhlabeni kodwa ngemva kwamaviki amabili abantu abaleli gcikwane sebefike ku 1800 kusiya phezulu bese kuthi kulabantu abangu 18 asebesolakele emhlabeni. Lokho kutshengise ukuthi kusadingeka ukuthi kuye kuhlolisiswe ukuthi abantu bahlale emakhaya lokho ngolwasemzini esitilo ukuthi ubonakale ukuthi kungenziwani ukwenzela ukuthi leli gcikwane lingamemetheki. Kodwa umongameli uthi uma ekhuluma umongameli Ramaphosa uthi yena ukukhuphuka kwaleli gcikwane abantu behlele emakhaya kuba ngcono kulalokho belikhuphuka ngakhona abantu bengahlale emakhaya ethi yena selingalikhuphuka nge-4%. So ke kusho ukuthi ke uhulumeni uzama ukuthi abone ukuthi kusiyaphela i-2 weeks lezi kuyabe sokuhambe njani.
Ungasitshela ukuthi zikhona yini indubo ezibhekane labavela eZimbabwe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe leSouth Africa?
Uhlupho yebo lukhona ngoba abantu baseZimbabwe abaningi bazisebenza kunjenje bahlele emakhaya abakwazi ukuthi indaba zamarenti ukudla ukuthi kumele ukudla emakhaya kuzahamba njani. Yikho kuhlupha izalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ngendaba yokuthi kabasoze bahole ngoba siyakwazi ukuthi ngenyanga ngaka April bebeholile ngoba bekufakwe lockdown leyo sokupheleni kwenyanga kodwa ke khathesi sokuthatha inyanga yonke behlele emakhaya kuzaba into enzima bakhona futhi abanye ababezama ukuyathatha ama permit okuthengisa emgwaqweni la ukuthi abawathathe bakwazi ukuthi bathengise abanye babo balazo lezindawo zokuthengisa kodwa abalancwadi ezibavumela ukuthi babe seSouth Africa okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bathole la ma permit ukuthi bathengise emgwaqweni
lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabweans living in South Africa ubexoxa le studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulowesifazane obhubhe eChiredzi elezibonelo ezikhomba ukuba engaba ebulewe ngumkhuhlane wecoronavirus. Ngalokho kubikwa abezempilakahle bethethe amasampuli ukuthi ayohlolwa eHarare ukuze kubonakale ukuthi ubulewe yicoronavirus impela na. Iphephandaba leChronicle lithi owesilisa owabulawa ngumkhuhlane wecoronavirus edolobheni lakobulawayo ingaba wahlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa i-47. Abantu laba bahlala emalokitini lasemayadini kodwa kubikwa abezempilakahle bebadingisisa ukuthi bahlolwe ukuthi bengaba bathelelwa na leligcikwane. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Nalibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kugwamagwama village ward 9 Makhulela Plum Tribulili Mawest. Hayi lapha bafowethu kunzima sibili sisemakhaya khonapha emareserva abantu bathwele nzima ikakhulu indlala njengoba umnyaka ophelileyo kungalinywanga lalo nyaka kungalinywanga hayi izihlobo ziphethwe indlala sibili wakithi asazi ukuthi vele njengoba kunganyakazi abaningi vele bathembele khona lo kwamumbu lo abaphiwayo kwavalwa yonke into lapho esigabeni sakithi hayi bakhale izimathosi abantu balala ngendlala alala ngendlala mpela hayi nomkhuhlane siyazama siyukuhlonipha lokho esikutshelwayo kodwa hayi indlala hayi ngiyabonga basakazi beStudio 7 liphephe lani kwanabo
sanibonani basakazi abahle ngombono wami umsakazi into elokhu ihlupha elizweni lakithi njengoba nje lokho kwenzakala lo mkhuhlane inani lokho elingani liyakhuphuka ukuthi ngapha abantwini basesindebeleni msakazi wami kuzoba nzima kakhulu njengoba omunye seze wasweleke suka kobulawayo akunasibhedlela esibhekelene lo mkhuhlane lo esayidini lasemathebeleni ukuthi msakazi wami umuntu engasuka eVictoria Falls ezenziyofika eHarare engafika ephila uma esebanjiwe elalo mkhuhlane msakazi iyabonisa sobala ukuthi izani iyalokhu lo mkhuhlane wona lo owakuqala sasithola sithi mhlambe ngumongameli umgaba Nanga kwala isephethe umsakazi wami kuyamehlula lamanje lokho edivide abantu yehlukanisa abantu ukuthi uma semathebeleni lokho ufanana negama laba balikhulumayo ekuqaleni ukuthi uyidizini ngoba kuyabonisa ngeke usuke eVictoria Falls uzuziyofika eHarare kungela sibhedlela umsakazi wami emathebeleni yonke esimelana nomkhuhlane wona lo ukuthi yonke into yabo bafuna kwenzakale kubo emashonaleni kubonisa sobala ukuthi abantu besindebeleni abalandaba labo
salibonani basakazi nabalaleli beStudio 7 okhulumayo ngithabani mhlaba mina ngiqinisa kakhulu amakholwa ngalenyanga yephasika njengoba amakholwa engasakwazanga ukuthi ahlangane kodwa ngithi lapha bakhona abantu abazama ukuthi bakhuleke nenkundleni zokuxhumana abantu bazama ukuthi bakhuleke baqinisane i-corona into edlulayo abantu bakithi into edlulayo kodwa masibheka futhi le ncwadi ziyakufakaza ukuthi lezi zinto bekufanele zenzeke so akungabi isimanga esikhulu kakhulu kithi mpinde mpingelele kakhulu lebandla lami laseGoli khona leSouth Africa eSoweto lezulu laphakade elikhokhelwa ngumfundisi wami uSikhondla ngithi nabo lapha abakhona mabaqine ngedolo inkosi khona ngiyabonga
basakazi beStudio 7 basakazi abalungileyo. Ngithanda ukubana ngisho la mazwi ngamazwi amalutshwana nje. Mina nguSwanda R. Swanda lapha eGogwe. Ngithanda ukubana ngibe lo mbuzo nje okwa uhulumende yena uyakunanzelela yini ukuba leli inani labanjwa ngumkhuhlane lo liyakhwela na? Uyakunanzelela yini ukubana kukhona okushotayo na? Ngikutsho lokhu ngokuba alubana uhulumende ekunanzelela, alubana uhulumende ekhathazeka ngalokhu, angimboni ukuba ngabe leli inani ngabe liyaqhaza. Ngoba thina sikhangelele ukuba inani leli lehle. Nxa inani leli seliqansa kutshengisa sobala ukubana kukhona uhulumende lapha angabambi khona. Uhulumende kufanele abe lezikwaniselo ezeneleyo ukuze abantu bahlolwe ngokuqinileyo, ngoba kuyatshengisa ngenani elikhulunywayo ukubana abantu abahloliweyo balutshwane kakhulu kuleli ilizwe leZimbabwe. Ngalokhu kuyatshengisa ukubana uhulumende hathi akaphathekanga kangako. Uhulumende kazimisele, uhulumende kaphatheke, ngoba inani elihlolwayo lincane kakhulu, balutshwane kakhulu. Ngalokhu kuyatshengisa ukubana umkhuhlane uzakhwela kakhulu ngesizathu sokuthi baningi abantu abangahlolwayo, baningi abantu abagulayo. So sibe sicela ukubana uhulumende adinge izikwaniselo, uhulumende azimisele ngalo umkhuhlane, adinge okupheleleyo, anike inhloli odokotela izinto ezeneleyo, bakwanise ukukhangela ngokupheleleyo laba abangabe begula, abangabe befanele ukuhlolwa. Ngiyabonga.
Hello, Studio 7. Mina ngikhuluma lapha ngomlamuleli. Ngidaba ngaseGwanda, ngilapha ngaseSouth Africa. Eish, ngithanda ukuthi ngethe la amazwi kubantu baseZimbabwe abasekhaya baseGwanda ukuthi benanzele kakhulu umkhuhlane we-coronavirus. Asomkhuhlane wokudlala odanti ngadlala ngayo njengeflu, hhayi, lo mkhuhlane uyawulala. Abantu abazifundisa ukugeza izandla ngemihla ngemihla, amanzi anesepa, awukhethile ukuthi isepa yisepa enjani. Bezama ukunqabela kakhulu ile nto leyonatha amanzi ngamankomitsho ebishintshana. Labantu bezama ukusibila ukuthi benanzele kakhulu eli gciwane leli, liyabulala. If uma benamalemoni bezama ukuthi bezisize ngawo, bebele kuyophuzaphuza amalemoni isikhathi seflu kathesi. Sikhathi seflu kathesi zama ukusibila ukuzisiza kakhulu, sibile ukuthi kumele kube nqabela labo besile lapha laphayana, ngokuthi balibonile ilizwe lakithi eliZimbabwe ukuthi alimanga kahle, lime ngonyaka elilodwa ngendawo yokuthi abanelisi abananto ezigwane ezaneleyo. So bezame ngamandla lathi sinye sase-South Africa manje sihlezi ngasezindlini sakule lapho esiyakhona. Ugeza izandla after 13 minutes, ma usukuma usitiya ngaphi phenduka ugeza izandla ngambi ifonako okuqedile kaphansi ugeza izandla ngongahambi lutho okwenzayo.
Sakubonani kwalandela i-Studio 7 kunjani ekukhulumayo kuNdlovu. Mina into engiphethe kakhulu emoyeni wami le ndaba yokuthi kube lo muntu odlalela emsakazweni. Yabe umzekelo lo bhuti ade khuluma ethi kuzaba lolulako luza abantu mabazile. Siyakucela bhuti ukuthi usihloniphe ungaphela isikhathi, njalo futhi uma ufisa ukukhuleka khulekela bona labo abantu abagulayo zona lesi sifo esikhona, zibhekane nesifo esinoke lesi sifo esikhona kuqala esifana labo corona. Abantu sikhuluma into eziserious wena zobuzo uzodlalela lapha futhi udlalisa imiqondo yabantu ngendlela engayisiyiyo. Siyakucela futhi ukuthi uhlukane nenkulumo ezifana nazo nalezo asizithandi. Sikusedayo nokuhlupheka sifo ngokuthi njani, but kwaloko ukukhuluma sikuthandi kurongo futhi uma kuphinde ukwenza kwaloko siyakucela lani. Ngiyacela ukuthi i-record leli idlale lo ndoda yizwi le nto odlala ngayo aziyithandi.
Kuhlelo lwenu lwezolo ntambama mhlaka 8 sibe lokumangala okukhulu ngokuzwa ukuthi eBulawayo sokube lo muntu oyedwa osefile mina ngombona isinyathi ngiseBulawayo. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu i-ignorance ekhona kubakhokheli bethu mayelana lalo mkhuhlane, ikakhulu uhulumende lengatsha zakhe eziningi. Ngile themba lokuthi osokwenzakele kukhulu kakhulu idamage esiyenzakele ebantwini bakithi, kungalandlela zokuchatha information ebantwini.
Ngiyabingelela abalaleli kahle ku-Studio 7. Jabula ukuhlanganela ngohlelo lolu i-Studio 7 lakho konke nje okusezinhliziyweni yethu sinawukhuluma, sibonisana, sincedisana. Ngegama leNkosi uJesu Kristu umsindisi wethu, mina ngiphethe ngenhliziyo yami nokufisa ukukhona enhliziyweni yami. Njengalokhu esisezindlini nje sivalelwe ngalo mkhuhlane we-corona, eze ngifisa ukuthi labo abakhokheli bethu ngabe belwisa kakhulu ukuthi basifunele le mithi ngayezo ukusiza imiphefumulo yethu, angabi nani lokhu elikhuphuka nje kusiya phambili. Bengithi ngabe siba lo lwazi lokuthi lapho okutholakala khona lo muthi ungasiza thina imiphefumulo yethu. Bewufumane lowo muthi sazi ukusinda ukuthi lanxa siphumela ezindlini sithole ukuthi siyasindiswa. Lanxa sivalele ezindlini lapha kanje ngayo ngenxa yalo mkhuhlane, labe besiba le mizamo yokuzama ngalokuthi ngabe ngasisindisa kanjani. Kungabibi njalo phinde sifike ezindlini njalokhu sivalele ngezindlini singaphumeli ngaphandle ukuthi kuswelekale le mithi ukuthi sisindiswe ngayo. So ngiyacela kakhulu lokho enkosini yethu ukuthi laba bantu bangabe bakhaliphisa, bakhokheli bethu bakhaliphisa ezingqondweni ukuthi nxa sivalele kanje abephelele le mizamo yokuthi bafune imithi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi nani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp. Ngesikhangele esivela kwelemelika ngamafitshane, iziphathamandla zempilakahle zithi idolobho leMichigan yilo eselile nani elikhulu elikhokhela ngokuthelelana kwegcikwane le-coronavirus phambili kule New York. Kubikwa kubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-2000 ngelanga linye elayizolo. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lokhu kutshengisa ukuba ukumemetheka kwegcikwane leli sokufika emaphethelweni kulelo dolobho. Kubikwa njalo idolobho leWashington DC lalo lingabhekana lodubo olufanayo kumalanga amalutshwana alandelayo. Ka Lovinda ingoma ethi yona Poco Mania Day isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasosha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus. uhulumende wele South Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe phansi kohlelo lokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gande ngisithi libe lempela viki elithukele.